Kuno ukuthi sokwenzeka emazweni amanene, kona lawo esiwabalayo nje kusiya kancane laseZimbabwe, Gabon, kwenza kujwayeleke nje kufana into elungileyo okungayisikho into enhle yakufunwa ngabantu. Abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisiyo, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo ukuthi benze njalo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalobe hlangothi lokuthi kubuse Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela okuthiwa nantiyana selibambile linto lihamba nayo impela. Akusathandabuzeka ukuthi ilikule ngqubekela phambili, abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese kusibona lobo bamasosha sokungani sokuzibuyisela futhi emuva, sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhithwa uMongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxele uPhesibani, singadla umuntu sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuthani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwela igama, kodwa kwabaye kungenela kwebuthu. Ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilaba abayenza ikhulu njengoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu laba abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangela ukuthi sesingakwenza futhi yini. Kuyenza ukuthi abantu abavi befisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Afrika sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela i-Afrika emuva ukuthi hlale kunokuphithizela leziphithiphithi esezenzakala zilethwa ngamabutho okumele ukuthi avikele ilizwe, hayi ukuthi avukele ilizwe. Kuphenisise khona pho ukuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho, sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta lihlangane lomongameli u-Edim Nangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMuyi uMgabe ikuthi mbona ingani wasuka wakhohlwa yena uMuyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe ukuze athathe amandla wathathele indaba ningi sithole. Kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khona ukuthi kuyavumakala khonokho. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyukuthi sebexabene bona bobabili, yikho lapho kungaba khona le thuba lokuthi sokungenzeka ukuthi ibutho noma belakela kwenza likwenze futhi. Hayi wena la usuyenza into eyayenzwa uMgabe, into efana naleyo sesikukhupha-ke emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzeke nge-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So bona yani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqalisa ikhulu izosapotwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Lizwe leZimbabwe lase lihluphile kakhulu. So bakhona bayithengise ukuthi hayi indaba leyo isihlupha njalo thina siyenzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa bevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa nomunye la msasa mhlawumbe kube sebesukela mina. Of course ungabheka e-South Africa mbona yani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kulaloku kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali, bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.